ngiyalambulela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyabonga kakhulu ukwamukela kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
kuleli viki bengifuna sikhangele indaba yobukhokheli lokuthi uNkulunkulu isibumbo sakhe sinjani bengifuna sibale kuMateyu chapter 23 iverse nga-11 uJesu uthi yena kulo omkhulu kini lonke kumele abe yinceku ngakho nxa sikhangele indaba yobukhokheli siyakwazi ukuba emhlabeni ikhangelelwa ngendlela langelihlo elehlukeneyo kwelikaNkulunkulu emhlabeni ubukhokheli abantu abaningi nxa becabanga inkokheli bacabanga izikhundla bacabanga umuntu okhonzwa ngabanye abantu bacabanga umuntu olezisebenzi olabantu abamphakamisayo nxa sikhuluma ngobukhokheli lapha emhlabeni imfanekiso esiyibonayo siyabe sibona umuntu ohamba phezu kwamakhanda abanye abantu abanye abantu bedubeka yena kunguye ke okhomba phakathi kunguye odla kuhle kunguye enza yonke into yakhe yonke esetshenzelwa ngabanye kodwa lapha sibona uJesu ebuya nomqondo owawehlukene ngesikhathi leso ayephila kiso kwakubusa kule mbuso eyehlukeneyo leyo mbuso yayingeyamaRoma belobukhokheli babo ubukhokheli babo babuyilokana bokuthi amakhosi ayesatshwa amakhosi yasetshenzelwayo ikanti njalo siyabona kulabo abezenkulu ngaleso sikhathi esingathi abayibo ababekhokheli bandla amafarisi nabo bonke ababezi amapriesti amakhulu ababekhona abantu babesebenzela ukuphakamisa labo bantu ngakho uJesu sihlangana laye lapho engena echasisa ngokuthi kambe inkokheli kuyini uJesu uthi ubukhokheli yikuba yinceku asihlangana loJesu egezisa izinyawo zabafundi bakhe ilizwi likaNkulunkulu lithi lona wathatha ke ithawulo wazembesa waguqa phansi waqalisa ukugezisa izinyawo zabafundisi bakhe sibona uPeter besala ngoba inyawo zazingcolile abantu behamba phakathi kwenhlabathi behamba phakathi kwedoti yonke yayisiba khona zivutha yonke into kodwa uJesu wathatha ke ithawulo wathatha ke isepa waguqa phansi waqalisa ukubagezisa lo kwakungumsebenzi wezinceku wabantu ababeyisigqili emzini yabantu kodwa uJesu wathatha isimo sokuba yinceku njalo siyabona nxa uPawulu ekhuluma ngayo uJesu uthi wabane nomqondo ebhalelwa kwabefilipi uthi kwabefilipians uthi wabane nomqondo onjengayo uJesu owathatha isimo sokuba yinceku wazikhulula ukuba yinkosi yamakhosi wazehlisa waba yinceku ngakho ke ubukhokheli uJesu akukhangeleleyo uNkulunkulu akukhangeleleyo yilobo obokuba yinceku ngiyakwazi namhlanje ukuba kulalela abantu abalobukhokheli ezigabeni ezehlukeneyo ngabe kumbe kusenkonzweni ngabe kumbe umkhokheli kupolitika kumbe ngabe ngumkhokheli esigabeni laso okiso sona mbuyinduna uJesu into ekhangelele kuwe ukuba ube yinceku ube ngokhonzayo abantu abakulandelayo asibe nezinceku ukwenzela ukuthi uNkulunkulu asebenze ngathi
akuyibhede mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sibongile namhlanje ubizwi lakho lilamandla izwi lakho lingumhedla uNkulunkulu wami kulabo abalaleli abazinkokheli izwi lakho libasize ukuze uguqule indlela abakhokhela ngayo abantu bakho babakhonze babe zinceku ngegama likaJesu siyathandaza amen siyabonga kakhulu balaleli lithumezele imicabango yenu ngalokho esikuxoxileyo sihlangane njalo ngeviki ezayo inkosi ibusise
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.